kuliqiniso ukuthi mhla ka 25 December nge Christmas Day around 1746 PM ngihlaselwe ngabantu engathi ngama state agents egangeni lentumbane. Bengitshone egangeni leli ngizithandazela ngoba ngilesikhathi sokuba segangeni ngingedwa ngithandaza. So kwathi around 1746 ngayehla ke egangeni ngase ngibhoda ngemva kwecomplex sengithi ke ngithenga amabhanana ngoba ngase ngilambile. Ma ngiqeda ukuthenga la amabhanana ngizwa umuntu uyangikhulumisa ngemva kwami uthi yebo ndoda ngiyavuma. Uthi ngiyakufanisa, ngithi ungifanisa lobani? Athi lo mqondisi moyo ulida wemthwakazi. Ngithi hayi ukufanana kwabantu. From there athi hayi nguwe. Abesethatha ifoni yakhe enjengisa ipikitsha yami.
Okukwenza ucabangele ukubana ngama-agency kahulumende kumbe sithi ama-state agency kuyini?
Kwakhanya ukuthi igroupu yabo ye-state. Ngala mina ngathi hayi mhlawumbe wena ungutsotsi ufuna ukungicila. Khonapho wahle wafonela i-backup iNjube police station ngilalele le Intumbane police station. Watsho ukuthi undodalwana wemthwakazi sengilaye lapha, I'm monitoring him, gijimani lize simbambisane. Ngadlala lami indlela zami engadlala ngazo ngabuya ngabuyela egangeni wanilandela. Ngithe ngisazama ukuthi lami ngigijime ngirole phansi kanti vele ungiqumele ngenye indlela. Wangilanda ke wazongithola lapho waqala ukukhuluma lami waproducer ke ikhadi lakhe embonisa ukuthi uyimember ye-peace police internal security and intelligence wathi usebenzela eNtumbane police station.
Wakuyitshela yini ukuthi ukudingelani kumbe ufuna ukubophelana?
Wasengitshela ukuthi mina ngomunye wabantu abafunakalayo eZimbabwe. Ngambuza ukuthi icala lami ngelani. Wathi mina kathi angikwazi vele ukuthi uhulumende weZimbabwe uyangifuna ngoba ngihlukumeza uhulumende weZimbabwe. Ngathi angikwazi lokho. All of a sudden ngaphunyuka futhi kuye kwasokusiba mnyama ngarola egangeni lami ngendlela zami nje angikwazi ukuthi kwenzakale njani. I can just say it was a miracle. Wagcina engasangiboni. Khonapho ke ubeqeda ukutshela laba abasuke eNjube ukuthi gijimani ngoluveve road ngoba lo muntu ukhangelela ukuthi uzaphuma entabeni laphana kofambeke ngaphumela khona kusiyafika emarobhodini emakhandeni. Hayi mina ngala ngiqinisele ngicashile lapho ade ngicashe khona. Ezwakala ke sememezo sithi yena yena ma ungaphumanga egangeni ngiza kudubula. Kanti ngakwelinye icele futhi ubevele kwenzile ukuthi mina ngingananzelelanga ngesikhathi aqale ukukhuluma ngayo ngaso lami biza i-backup ungishute isithombe engizwe etshela laba abanye ukuthi hayi umuntu lowo isithombe impahla ayigqokileyo isona leso isithombe engilithumele sona. So ke kutho ukuthi ke bese ngumuntu odingwa kubhekwe isithombe lesakade besithumelene.
Usisiza njani wena moyo ngemva kwempi engaka njalo uleqiniso na ukuthi sibisibili bona abantu bebengabantu abangama-agency kahulumende?
Ngiyabonga ukuthi ngomusa kaNkulunkulu lamathonga akumthwakazi ngitholakale ngisilile langaphandle kokuthi inyawo zami lakathesi zikho zisavuvukile ngoba ngirolile emadwaleni ngazolimala idolo ngaba lama small bruises ezandleni zombili kodwa hayi ngiphephile ngikwanisile ukuthi ngiphume kuye. Kanti futhi emfisa ukuthi umhlaba ube kwazi ukuthi angibabalekeli ukuthi ngiyabesaba ukuthi ngiyesaba ukubotshwa ngoba okokuqala ngilaqala ngicabangela ukuthi ukulwela inkululeko kamthwakazi asoqala kimi kulicala kibo uhulumende weZimbabwe ngoba uyazi ukuthi yena uyadla ngomthwakazi thina kasidli litho ngaye. Engikwesabelayo kuphela yikuthi laba bantu bagangile bangababulali sebengakubamba bakuphoyizene sebengakubulala bengenza yonke into. Mina engisakuloyisa kathesi yikuthi ngenelise ukuphusha ikhozi yenkululeko kamthwakazi ngamandla izifike kuzinga lokuthi umthwakazi wonke seyizwisisa kathi lo mhlaba sebone ukuthi siyancindezelwa. Kube ke sokulapho ukuthi hayi sengikwazi ukuthi revolution kumbe umlilo welongwe leli esalilayithayo kawusacitshi.